So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asela meaning ngoba umuntu bekumela abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa.
Ibandla lezaphu lithi kukhona ukunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sogwa kubandlofu inhlonipho yeqhawe lesizwe sokulenyanga phose ezine sowabhubha njalo wabekwa emathuneni akobulawa. Ayo
ukunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu aza cina sebekwa lapha akade ngamela ngabekwe khona.
Ibandla lezanu PF lona lithi akulalutho olusolisayo. Intatheli zindaba yeNewsday uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechodoze amazwe agoqela elemelika lelebhilitane phezu kokuvimba izethekeli ezivela elizweni lakhe kanye lakwamanye amazwe asezansi ye-Afrika afana leZimbabwe, iBotswana leNamibia kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron otholakala kwele South Africa. Emazwini awethu leizolo uRamaphosa uthe ukuvimba izethekeli ezivela kulawa mazwe akusoze kwenqabele ukumemetheka kwalumkhakha. Ngokunjalo uthe kumele amazwe la esule iziqondiso lezi evumele abantu behambe bekhululekile. Wengeze wathi lanxa umkhakha lo usutholakele elizweni lakhe eleSouth Africa lizaqhubeka likuzinga lakuqala lokwenqabela lomkhuhlane i-lockdown level 1 okutsho ukuthi kalisoze liqinise lezo ziqondiso. Kodwa uxwayise uZulu ukuthi eqaphele njalo labangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayehlatshwa. Umphathintambo wezempilakahle eZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga yena uthi ilanxa umkhakha we-Omicron lo ungakatholakali kuleli uhulumende usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe hatshi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Indlela eqondileyo yokulwa le COVID-19 kungakhathalekile umkhakha wayo ukuthi amazwe abambisane, babambisane ngaphansi kwe-World Health Organization ngokuba yiyo elendlela yokuthi ifinyelele lapha nalaphana umhlaba wonke jikelele. Nxa ngabe sekule umkhakha othile kumbe useNdiya kumbe useJapan kumbe ungaphi, kungekudala uyafinyelela emagumbini amanomhlaba kubo bonke abantu. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi iZimbabwe ibambisane lamazwe e-SADC, lamazwe angaphansi kwe-African Union, le-EU, le-Melika, la wonke amazwe e-Asia, e-South America, umhlaba wonke jikelele.
Udaba lokuhamba-hamba kwabantu Ncube ngesikhathi sekhisimusi kumele luphathwe njani?
Indlela eqondileyo kayisikho kuvimbela abantu ukuthi bangene elizweni. Kumele abantu bavunyelwe ukungena elizweni kodwa kuthathwa amanyathela wonke angenziwa angathathwa ukuthi kwazakale nxa ngabe umuntu efike egula ukuze abekwe eceleni elatshwe azasile engazange wathelela izihlobo zakhe. Kanti ke futhi kuqakathekile ukuthi labo abavela ngaphandle ngabangena bevela kwelasezansi eSouth Africa, eBotswana, eZambia noma bevela ngapi kumbe ngabalapha abaphumayo besiya ngaphandle baphendule ijuke njalo kumele bakwazi ukuthi imdeni yabo kayivikelekanga nxa ngabe bengafohla ecingweni bangadluli lapho abazahlolwa khona ukuthi balalo yini leli gciwane ngakho ke kumele abantu kunye lohulumende babambisane ekuthini kuvikeleke abantu kuleli gciwane kungangenzeki lokho lizamemetheka ligcwale umhlaba wonke jikelele libulala abantu lenze impilo ibe nzima kulalokho ekade ikhokhona
Ele South Africa liya wasola kakhulu amazwe afana labo Melika labo Bilitane asevalele izethekeli ezivela kulelo lizwe la semazweni afana leZimbabwe lamanye asezansi eAfrika phezu kwalomkhuhlane lithi ele South Africa lokhu kufana lokuthi liyajeziswa ngoba kuyilo elutholileyo lomkhuhlane ngokunjalo lithi iziqondiso zokwenqabela abantu lezi sifakwe ngamazwe la kumele zesulwe ulubona njani lolo daba
yekuliqiniso okukhulunywa ngomongameli uRamaphosa ukuthi amazwe asentshonalanga lamanye amazwe aphangisile kakhulu ukuvalela abantu abasuka eSouthern Africa akukaze kwenziwa ngalindlela ukuphangisa kangaka usekungathi kufakwa icala lokuthi kungani belitholile leligciwane lomkhakha wegciwane kanti zikhona indlela eziningi ezokuthi abantu babambisana umhlaba wonke jikelele bengazange bavalelana bavalele izakhamizi ngalendlela okwenziwa ngayo ngokuba kuyalimaza imnotho yakulawo mazwe kudilize imisebenzi kwenze izinto zingasebenzi ngendlela efanele ngokuba ubudlelwane nabanye amazwe ukuvakatshelana nabanye amazwe kuyimali kuletha imali kuletha intuthuko emazweni kanti ke njalo nxa sekuthiwe khona abantu bangayi bayethuka kulifake ku-risk ilizwe lelo ekuthini abantu abafuna ukufaka imali bagcine bengayifaki kuleyo ndawo besesaba ukuthi sekulokufa
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba ye News Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukuboshwa kwakhe lokuchayo ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo ngolwesihlanu Umhlanga uthi ubotshelwe ukuthatha lawa mapolisa imifanekiso endaweni yokuzilibazisa kozindoga eHarare. Uthi elinye lamapolisa amahlanu la lamuhluza ngenqindi amazinyo awela phakathi. Uthi amtshaya kakhulu lawa mapolisa esithi nxa engazicemelanga kamekeli. Ngokunjalo umhlanga uthi wazama ukuzilamulela ngokuzichemela kodwa umchemo wala. Uthe uze walanyulelwa ngamaqweta enhlanganiso yemisa Zimbabwe wona ahambe ayamkhipha esitokisini ngemva kokuvalelwa okwamahola amathathu. Igqwetha lakhe umnumzana Chris Mike utshele iStudio 7 ukuthi sebewamangalele lawa mapolisa njalo uthe baza kuya phambili ngalolu daba namuhla. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Saul Gwakuba Ndlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status sokulenyanga phose ezine ebhubhile waze wabekwa emathuneni akobulawayo. Ekubhubheni kwakhe ngontulikazi imuli kamuyi yacela ukuthi aphiwe inhlonipho ngoba wadlala indima enkulu ekulweni impi yenkululeko ekuzaphu kodwa uhulumende kazange akwamukele lokho okwenza uNdlovu wabekwa emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Alubana wayiphiwa leyo nhlonipho ngaleso sikhathi wayezabekwa eNational Heroes Camp. Kepha ngomgqibelo imoli kaNdlovu yaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usemphile leyo nhlonipho. Le yinto etite abanengi abathi kungani kuthethe inyanga zonke lezi ukuthi umnankagwa abubone ubuqhawe bukaNdlovu. Sixoxele sikhulumele sezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi kulezinto ezimbili kulokuhlonitshwa umuntu ephiwa isicoco ngemisebenzi yakhe ephiwa isicoco sokuba liqhawe lesizwe sokusibala ukuthi ubekwa ngapi ukuthi ubaba ugwakuba wabekwa eStandy Square angikholi ukuthi kuliphutha ngoba umthemba lokuthi alubana wayedike ubuhero ube ngakhetha lokuthi ayibekwa khona njengoba abanye abalolibe enkululeko bakhona phana olookout masuku bakhona phana o Welshman Mabena bakhona phana labanye abantu kankhulu ukuthi kule nkinga inkinga esilayo ukuthi khona athi engumlweli wenkululeko ohlonipheka kangaka aphuze ukuthiwa lesi sicoco okuthi lanxa esesiphiwa asisela meaning ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa kodwa kungasenani kumele nanzelele ukuthi izicoco lezi seziphiwa izano isipha abantu kumbe becampaigna kumbe besenza okunye okungaqondanga abakwenzayo kukalutshwane ukuthi amaqhawe kaZaphu lamaqhawe eZebra aphiwe lesi sicoco nxa ungabona iZaphu isinika umuntu isikakhulu ngemva kwesikhathi esingaka kukhona sebekwenzela okungasukuhlonipha lomuntu osedlule emhlabeni.
Kungaba kuyini lokho?
Okumele sikwazi ukuthi vele izano eyiyo enika izicoco lezi izaphu iyayizonda lamazipra iyawazonda lokho ngisho ngoba sithe sivela empini okuqala abakwenzileyo batshontshile amaphepha embali kaZaphu ngesikhathi bethatha lama properties so imbali kaZaphu yonke bebefisa ukuthi ngayi yabhidlizwa ichabalaliswe yikho nxa umuntu sephiwa phela lezi sicoco kuzamele kukhulunywe ngembali yakhe okwesibili okungenza ngithi khona abantu bakaZaphu laba zipra bayazondwa ikuthi khona ngesikhathi sivela empini amaZaphu lamazipra agijinyiswa agongodwa acobodiswa abulawa ebulawa yibona laba namhla asebenika abanye izicoco ukuthi bangamahero okwesithathu sesifonile futhi amazipra lamazaphu amanye agoqela umama uthenjwele sabe agoqela othafi moyo bencitshwa lesi sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe obaba ogedi uDube banengi esingabaqambe singababalisa abasincitshwayo lesi sicoco omama uTheresia Thaka basincitshwa lesi sicoco okutshengisela ukuthi izano vele ayibathandi abantu bakaZaphu labantu beZipra nxa sebenika ubaba uGwakuba Khathesi bayakwazi ukuthi sokuyinto enziwe insitha engasoze ibuthanelwe ngabantu kumbe iyaziwe ngabantu abanengi okuvile kuyikho abakufisayo ukuthi imbali kaZaphu ingaqhakazi kodwa ihlale iyinto anganisikwele desembanje ekhulunywa ngase
Umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sezaphu sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi akula lutho olusolisayo
abantu kwesinye isikhathi kuya ukuthi nxa iqhawe lithe lalala kulokulokhwana ukuthi kuqala ku-consult ukudingisiswe kuhle ukuthi kambe imbali yakhe lomuntu ithini yikho abanye kwakudingakala ukuthi kusisikhathi esiningi ihulumende siyakulungisa ukuthi abantu behlale belungisile ama-CV abo ukuthi umuntu engalala kube sekutholwa ukuthi kutholakale kulandelelwe ukubonakala ukuthi imbali yakhe iminjani uyadingakala yini kube liqhawe lesizwe kumbe beliqhawe i-provincial hero kusiya ukuthi kumbe isicoco bani asinikwayo esimlingeneyo ngemisebenzi yakhe ayenzayo ngakho okunye kwakhona khonoko kungaba izinto ezenzakalayo ukuthi kwesikhathi okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu azagcinise sokuphuza ecinise bekwa lapha akade ngamela ngabekwe khona ngenxa yokuthi kuphuzile ukuthi kuhlanganiswe konke khonoko asikhangeleni phela amaqhawe anjengabo akumangalisi ke lokuthi umuntu anikwe ichawe lanxa isebekiwe lapha lele khona nampana olookout masuku balele lapha balele khona kodwa ke banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe naseneso sikhathi kwakulokunye okwakuphambanisa kodwa kwakathesi okungaleso kwaphinda njalo kwathi sokudlulile banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe
bakhona abasolayo babagawule abathi kungaba kukhona osokudingwa libandla lenu lezano PF ngoba nanku ubabugwakuba kaphiwanga lihlonipho ngesikhathi engakancwatshwa kodwa usephiwa manje sokwedlule isikhathi sonke lesi.
Inkomo abantu akuswelakali khona ukuthi abantu basole njengokubana nje la imuli yabe ingaphathekanga kuhle ngokuthi engxenye yomuntu egcine sesiyabekwa lapha abantu bengakhangelelanga ukuthi engabekwa khona esengasanikwanga yena leyo nhlonipho kodwa kungasenani lanxa sokuphuzilile bakithi mayuyi kumuli yako Ndlovu ngokwenzakeleyo kodwa siphinde sibonge njalo ukuthi umongameli uphinde wathatha inyathelo eliqondileyo ukuthi amnike ugwakuba uNdlovu isicoco esimlingeneyo isicoco sokuba liqhawe lesizwe ngokunjalo ke hatha kulanto evalwayo kumbe akulanto elungiswayo ngokwenza khonoko okukhona ukuthi ikukhangela kuphela ukuthi ugwakuba ubaba uNdlovu wasebenza wasebenzela isizwe lesi njalo kuyadingakala ukuthi ahlonitshwe abe liqhawe lesizwe kuphela ukuthi abantu abasweli nje izinto zokuthi babumbe nje lokhu lalokhuyana bebumba nje ikakhulu abantu abayibo abafuna ukuthi babone ububi kuphela kuhulumende yibo abadinga ukuthi babone izinto ezimbi sonke isikhathi bathi lokhu kwenziwe kubi lokhu kungabe kwenziwe hhayi akulalutho sibili khonokwana engikutshile yonkomo ukuthi kwesinye isikhathi nxa iqhawe selithe lalala kuya kube kuhle nxa ama-CV akhona equkethe konke okudingakalayo ukuthi kubonakale ukuthi iqhawe leli eselileli lingabe liliqhawe elinganani liqhawe lesizwe iqhawe leprovinsi iqhawe lani konke konkwana kusehla kusiya phansi ngokunjalo izicoco zakhona njengoba zingalingani kodwa kungasenani siyabonga ukuthi umongameli ekugcineni kwakhona ukubone kufanele ngokuthi abakamnike ubaba uGwakuba Ndlovu isicoco esimlingeneyo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uhulumende ukuthi engaphi abantu isibindi samanga phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ikroniko ithi uhulumende usethembise ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Balaleli lonke labasakazi bamabahle bathandayo abasethulela izindaba ezilohlozi ezinhlezi ezingakhethi ihlangothi. Kake ngizwe lapha abantu. Isicelo sami nansi. Kake sithene thina esithanda ukuthumela ama-audio lapha. Sike sinanzelele ukuthi shuwa siyazwisisa kuhle yini, siyabonisisa kuhle yini. Yazi ukuthi singathi ngulwekuye lo mbono wakhe omutsha, ngulwekuye lo mbono wakhe, ngulwekuye lo mbono wakhe. Asiphumile lutho asike senzeni nje abantu bevota. Kube lenye inamba enkulu ekhuluma into eyodwa, kube lenye inamba la enkulu ekhuluma into eyodwa. Senze ukuthi abasilalelayo bephumele abazaphuma lakho ngoba nxa kunje so omunye uyabhejuya le, omunye uyabhejuya lo, omunye uyabhejuya le. Bese nanze ukuthi yena lo umuntu obheja uzavota ivoti, uzafaka ivoti lakhe elilodwa. Alisoze liphumela lutho loba liraiter liphumela lutho ezibongo lingekho kwamanye amavoti. Ake zameni ukuthi sesiboneni ukuthi shuwa sibambe siyabamba nisa yini abantu ukuthi sincedise ama leaders ethu lawa singananzelela abantu benkosi singaphatha khona ukuthi sithi thina hey asifuni shona akasifuni kalanga sifuni indebele ulwefuni wakumhlobo ulwefuni wakumhlobo asiphumile lutho okwesibili ukuthi iZimbabwe ngaqunywa abantu benkosi abanye likhuluma lisegoli khona khangelani goli from Messina lapha eborder la usiye fike eCape Town ukuthi indawo engakanani ukuthi kukhulu njalo kuyavuma ukuqunywa qunywa lokho kodwa ke aba kuvuma ukuqunywa okuncane kwilizwe lokhu kakhulu kakhulu akuqhumeki lokhu akuqhumeki azameni ulinje kuphela sithandazele ukuthi sibe khona lapha ePhalamende sibe labantu abasimela phezulu ngale khonoko ufasi kugqugquzela ukuthi ngakuthiwa senze njalo. Nyabonga kakhulu ngundebele.
Salibonani, salibonani. Hayi, siyabonga bakithi, sibonga kakhulu kakhulu kakhulu. elisiphathele izindaba ezimnandi ngingenisa nje udaba olulodwa la ekakhulula kwababa u-Edwin lo lapha ekhuluma lalo umuntu lo kodwa ugawule lo muntu uyazi uma ikhuluma kuyadi ngivale umsakazi wami kumbe nje ngivale nje i-voice note uma kuye ngoba uyazi indlela okukhuluma enjalo umuntu esindebeleni uyabona izinto zami mina ngazi kumbe bamdlisa abantu bempumalanga lo babothi awugawule kumbe vele asomuntu wasesindebeleni lo momuke kangaka nje abaphathi labo esilabo empumalanga kumbe kukhona into abayicatshelwa ukuthi befanane labo abantu bezalo lubaba undlovu u-Edwin laphana uyambuza lapha kwenye ivoice note abengiyilalela ezindabeni la bakhuluma ngokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu uthi yena kuhlukunyezwa abantu asibavikelekile ezimbabwe number one uyazi lubaba lwa ngazi uchaza ukuthini uthi emazweni amanje abosathi abantu babulawa barejwa bayeza lokhu lalokhu angazi ukuthi ithi ngobani ababulala abantu ngoba laphana undlovu uma emtshela umtshela kahle straight talk ukuthi ezimbabwe kakubulala izigebe yabo izigebe engazikhona zibulala abantu ziyabotshwa and noma zibotshwa zingezibulala abantu zibotshwe zingasoze ihlango zezizazohlangathi yani ezanu ngoba bezanu babotshwa istyle esinye esingasaziyo bakhulumile undlovu laphana ukuthi babotshwa bephuma so yena ugawuli ufanisa ugovernment wakhe labantu nje njengalabo ababulala abantu ngoba ezimbabwe sifulawa yibo izigebe ngasilandawo izigebe ngavele ziyabotshwa nje zive emthethweni ezimbabwe sifulawa yini gawule ngiyakucela baba ukuyehlisa ukukhuluma kokucasula yazi bonke abantu bezimbabwe abaningi ngaphandle kwabezanu PF maybe bonke abantu bezimbabwe yonke imhlobo iyaguya iyacapha ngendlela abantu esiphila ngayo siyakucela baba ukuthi uma ukhuluma emsakazweni ukuzama ukukhetha amagama okukhombisa ukuthi inkokheli uyakha isizwe uyaqoshela amagama ungatsho ukuthi izimbabwe abantu bavikelekile ngiyabonga amaphosa
nani bathandekayo liyasalibonani sayibonani linjani okukhulumayo nguchama khuluma ze-South Africa sizwa abantu bayaphawula mpela kululungile labo ukuthi baphawule kodwa thina sithi kungahlanganwa omunye lomunye kazimele owinayo kawine kungafuni abanye abantu ukuthi bakhiphe izano abantu kabazikhiphele izano esishoneni abantu bafaka izano ngo-1980 thina sasivotela izapho bayifaka yawina so maye bengasayifuni amashona wonke kabambane bayikhiphe njengokubambana kwabo abanye bathi khona usibangilizwe uzayenza ngcono umqondisi urongo umqondisi is 100% sowakufunda konke wakubona ukuthi indlela efanele ihanjwe ngayo yiyo lesihamba ngayo kathe siyi-MRP usibangilizwe ucabanga ukuthi khona amashona azamvotela usibangilizwe unless nje ethenge yiwo amashona ukuthi hamba uyedisturb amandebele but otherwise mayekwazi ukuthi ubaba wakhe waye bizwa ngokuthi Chigwe Chitetsa ngamashona akazange amvotele into engayenza ukuthi bamvotele kathe sikuyini bathi bakithi vuka nini ma ulindebele usima utumela ukuba ngupresident weZimbabwe automatically kusudliwe ngamashona avele kakuvotele vuka mthokazi vuka abantu yithi
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izitabane ziyahlukuluzwa kakhulu ngendlela ezilodlakela phakathi kwele Cameroon. Umsakazo munye uthi inhlanganiso ye-World Health Organization isikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza ekulwisaneni lo mkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Singene kudaba lwemelika. Okhokhela ugantsha lokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe umnumzana Anthony Fauci uthi uhulumende weMelika uma ngenyathelo lakhe lokuvimba abantu abavela emazweni afana leZimbabwe, eSouth Africa lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron. Kuluma izolo emsakazweni we-ABC umnumzana Fauci uthe bathethelele inyathelo ngenjongo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwalumkhakha kuleli lizwe. Kodwa uthe ukusobala ukuthi uzafika kuphela eMelika lanxa ungakatholakali okwamanje. Amanye amazwe afana leBhilitane, iAustralia, iNew Zealand lamanye athethe amanyathelo afanayo kulandela ukwazisa kwele South Africa ngeviki edluleyo ukuthi ibisithole umkhakha lo omutsha. Lokhu kutsho ukuthi abantu abavela emazweni la agoqela kuyo iSouth Africa, iZimbabwe, iNamibia, iBotswana lamanye kabasenelisi ukuya eBhilitane, eMelika lakwamanye amazwe asefake iziqondiso ezifanayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kulihlazo elikhulu babunkomo okwenzwe ilizwe laseMelika nelizwe laseEngland ngendlela abaphathe ngayo udaba lolu lomkhuhlane lo weCovid uDr Macron. Esikwaziyo mhlophe engithemba ukuthi la scientists lawo into abayaziyo mhlophe ngokuthi umkhuhlane kuvele seasonal after season njalo ngokuhamba kwesikhathi umkhuhlane uyatshintsha indlela oba yiyo ngenxa yokuthi wona sonke isikhathi uyabudinga indlela zokuthi u-attacker ukuthi u-attacker njani njalo umkhuhlane uyafunda ukuthi iDNA yabantu isimi ngasiphi isimo lokho esibiza ngesikhiwa sithi i-mutation. Nxa ukuthi sekufike kwabe kulelo zinga umkhuhlane uyabumbeka kakutsha utshintshe indlela obekade uyiyo yona. Okungangokuthi into le eyenzakale kathesi bekungafanelanga ukuthi ngabe sebehle bagijima bayafaka ama-restrictions ikakhulukazi emazweni ase-Afrika bona lapho abazi khona mhlophe ukuthi amazwe ase-Afrika asadinga usizo kakhulu njalo asadinga ukuncediswa ngendlela eziningi njengoba ayeyahlala isikhathi eside kakhulu elokhu esathentsho kakhulu laphana kundaba zama-lockdown indaba zama-COVID okwayenza ukuthi umnotho wamazwe ase-Afrika ukuthi uyehle kakhulu ube phansi. Nxa sebe bephinde befaka ama-restrictions lawa ngento abangakabe leqiniso la ukuthi babekwazi ukuthi eqinisweni le isisusa sawo zingapi njalo lokuthi ukuphindezeleka kumkhuhlane lokhu kungabe kuukuthi kuqina kuvela ngapi bona ngenxa yokuthi kuye kwabanjwa ngama-scientist noma ngabakhaliphileyo abase-Afrika bona sebehle begijime bayivala ngenxa yokuthi bakhangelele nje khona ukuthi amazwe ase-Afrika sengathi yiwo agaya imikhuhlane yonke ebakhona emhlabeni kodwa-ke bekhohle ukuthi imikhuhlane le eminye eyakhona kube kuukuthi isuka kwamanye amazwe siyo mazwe yase-Afrika kodwa kungamanye amazwe mhlawumbe asentshonalanga noma angamazwe yasempumalanga.
Khona ngapho eBhilitane zithini izizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuya ekhaya zithini ngosokwenziwe yimelika leBhilitane lokho?
Abantu abaningi babunkomo asingakhohlwa ukuthi abantu abaningi bagcina ekhaya ukuhamba ekhaya ngomnyaka ka-2019 bekuyisi isikhathi kathesi abantu kade bekhangela ukuthi bake bahambe bayekhululeka bayengcebeleka bayephumula bayebona izihlobo bayebona abantwana bayebona abazali kodwa-ke sekuthi ngesikhathi esifitshane nje abanye sebezimisele ukuthi sibe ngasuka nanoma yinini kodwa-ke nanke ama-restrictions asebuya okuyinto echiye abantu abaningi bengayamukeli ngitshola kancane ngoba abanye bagcine sebebona ingathi lapho asungathi sokunuka santungwane.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunukasantungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sokwakuba Ndlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. So kule nyanga phose ezine sowabhubha njalo sowaze wabekwa kobulawayo. kodwa ibandla lezanu PF lithi akula lutho olusolisayo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usola iMelika leBhilithane ngokuvimba izethekeli zelizwe lonke ezeZimbabwe lezakwamanye amazwe asezansi eAfrika phezu komkhakha weCOVID-19 omutsha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.